kilometers akhuluma ngayo ayilunganga ngoba ilokhu sisalungiswa leyo 2 kilometers lo ngumnyaka wesithathu phose if not wesifour belokhu belungisa leyo 2 kilometers ukuthi kungafika izulu ke kumiwe ukuthi kungayekela ukubhadalana ke kumiwe khathi sesikhuluma nje sebebuyele kodwa akukalungiswa lutho into elokhu ikuthiwa iyalungiswa akukuhle ukuthi uhulumende acambe amanga kufanele ukuthi nxa uminister engakakhulumi akaqala ebona izinto ezikuground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezika-accurate khathi sekuyayangisa lokhu ukuthi nxa engakhuluma thena kule 2 kilometers asebezilungisile bona belokhu bengakazicedi lalezo 2 kilometers sesiqedi
sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe
umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwe-government ye-Tuet eyayincedisana le-government yeZimbabwe kutheke sekuwukuthi i-government yeZimbabwe isisenza umbuso ohlukuluza abantu ngesikhathi sikamgabe kwasekusiba-ke lokhana okuthiwa i-Qed uma esivumelane leso ngoba ukwenza kweZimbabwe kwase kunqamula izivumelwane ezazivumelene. So from 93 wasusima ke kwakungenziwa lutho wawusanda kusuka e-airport. Ngiyakhumbula kumbe abalaleli bazakhumbula nxa ngingena ngo-2000 e-parliament ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo wenkayi. Kusukela khonapho ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers. Kwesi sikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho ibhajethibe khona kuthiwa imali khona kodwa ke nxa sokusenziwa ama-allocations ingaze ya-allocatwa sisukeya kwezinye indawo. So ngomgwaqo sicibile singathi from 93 kuze kuzefika kathesi mbona ngani sokudlule over 30 years sibili esiphelelelo silokhu sithi thina umgwaqo wenkayi uyalungiswa njalo kathesi esingathi asebewulungisile sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki enyathi sikhuluma kunjenje bazama ukuthi bayofikisa khona enyathi nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha maybe angafika ku-110-120
eminye ke imigwaqo emathebeleland
dadwethu ukuthi sikhuluma ngemgwaqo emathebeleni sokusiyangisa sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya e-Victoria Falls uyayangisa ngoba i-Victoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke kodwa ungahamba emgwaqweni wangikhona uyabona engani uhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo ngoba usulamagodigodi kakusahambeeki ngikhuluma kunje kunje angikhulumi-ke ngawo umgwaqo wenkayi kawuvele kawuhambeki uhambe nje yonke indawo usiya kubola upane ungena usiyale usiya kubo tsholotsho akula mgwaqo etsholotsho uhambe usiya webhinga sowafa sungamaphodoli umbokomboko angikhulumi ke nxa usuvula ebhinga usiya phambili yinto ezingahambekiyo so ngathi nje generally imathebeleland yonke particularly imathebeleland north umgwaqo mibi kakhulu engingathi-ke imathebeleland north inganika iprovinsi lena esinethethwe nguhulumente kubangela ingozi kubangele ukufa kwezimota kubangele ukuthi kungabi le-development ngoba i-development ihamba lemgwaqo ehambekayo ihamba lama-railway line ahambekayo ihamba lama-freemachina asebenzayo yiyo okuthiwa i-development so kakukho okukhona okungaletha i-development ezimbabwe anduba kuqale kulungiswe imgwaqo.